pasi ndichiti moswera zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani zulandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 18 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo, osokukhweze inani labaligcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende, kodwa inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhla ka-31 Ntulikazi.
Okwepolitiki esikuzwayo okwa-31 ngifuna ukuthi ucace lapho, ngoba thina njengenhlanganiso yamatitsha kasiko kupolitiki.
Kodwa inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi izaqhubeka itshengisela ngoba uhulumende engalaleli izikhalazo zabo.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop.
Unina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidi amakuni kogudu lamhlanje.
Sicela lisibekezelele, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli ka Nelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kunabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo, sekukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Abalichumi lasithupha 16 ngabavele kwele-South Africa, kuthi abathathu ngabavele kwele-Botswana. Abangamachumi amathathu lane 34 ngabathole leligcikwane elizweni. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo leziphiwe nguhulumende ngoba idola leZimbabwe livele alisasebenzi njengoba sokusetshenziswa idola leMelika. Zithi zifuna ziholiswe imali engamadola eMelika afika kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu i-$550. Zithi zidanile ngoba abezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha bengezelelwe iholo ngesilinganiso esiphezulu kulabangasebenzisi imibhobho abafana lamatitshala, odokotela labongi. Lokhu kwenzakala imali yeZimbabwe iwe amandla njalo emkambo wemali i-auction izolo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Thompson Sibanda uthi lanxa kulembiko yokutshengisela ekupheleni kwenyanga, bona abayingeni lindaba ngoba ingeyozombangazwe. Uthi bahlangene izolo ntambama becubungula lolu daba njalo basakhulumisana lamalunga abo ngokutshengisela. Asimuzweni ixoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga we Studio 7.
Thina ke njengababalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathele linyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane lathi. Simazisile ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. I-economy ngokwayo umkhonomo welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-$550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina any sivumelwano esingaba yisiphi as long as singayisiso lokho esikudingayo. Imali yeMelika esithenjisiweyo yi-$75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu, thina sifuna iholo lonke libe imali yaseMelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akulalo solithontele. Besazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasiboni lutho. Asikatholi njalo isizathu
amapolisa ngabe bezuze iholo elithexaxa kulela babalisi. Kungabe kusichoni?
Kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali. Impiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala, akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona, engxenye mhlawumbe uzama ukuba motivator, ukubagqugquzela ukuthi bathi nxa begoqa abantu kuleyo msindo, bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile lindaba sayipresenta kuhulumende khonale ukuthi hatshi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlulile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina ke njengeZimtha imembership yetibanzi kuleli lizwe. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje sayichuka lindaba, savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma members ethu kuground. Basinike impendulo masinyani nje kungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababalisi bakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabe ingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka 31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamateacher kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhla ka 28. Ngapha iCOVID-19 statistics iqansa isiya phezulu, kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona kuground. Yilo uhlelo lukhona olokulahla amajoko kwababalisi. Ole politiki nxa umuntu esengena usengena engase ngumbalisi ecitizen.
Lo ngumnumzana Thabson Sibanda onobhala jikelele wenhlanganiso yeZimtha ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senye njalo inhlanganiso yamatitshala abafundisa emaphandleni e-Atuz. Yona ethi lokhu iphakathi kokutshengisela njalo izaqhubeka itshengisela ikhonona ngokungatholi imali abayifuna ukuthi bayithole. Kesizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa.
Kodwa thina vele njengenhlanganiso vele asikhangelelana kakhulu ngoba ifocus yethu vele US dollar salary ehlela sikhuluma ngayo naleyana kuthi kade sikhola kudala umqatshi vele kumele sikholise yona nothi ukusintshontshela ifake emthetho njengewayisifaka last year ye statutory instrument 142 of 2019 le 133 of 2019 imthetho wayifakayo umqatshi ukuthi vele asintshontshele thina njengesisebenzi njengababalisi esikholisa nge-RTGS yena ewazi vele ukuthi kalisebenzi galela power alikwanisi ukuthi vele lisiphilise kuhle njengababalisi njengesisebenzi kahulumende.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop endaweni zonke eZimbabwe ama-districts onke and that's the only strategy vele esilayo. Ngoba lokhu kokuthi sikhambe siyokhuluma ngumqatshi vele ehlela esiroba esinika ama cosmetic promises or ama promises vele ukuthi vele akakwanisi ukuthi awasutise or awafufile vele akuncedi ngalutho. So into siyabe siyenza or sizayiyenza or lokhu siyenza lakathesi yikutshengisela nani stop.
Kulale enye imali eyayithiwa ngama allowances i-$75 yona ke ayingenanga njalo ungasitshela ukuthi litshelwani lithenjiswani?
Lokhu kwama $75 COVID allowance umqatshi uhlala enza njalo
ujayele kusiroba njalo esitshela ngama allowance sakukhuluma kudala lokhu ukuthi issue lei ama allowance lawa siyawubiza ama face powder allowance or ama cosmetic promises angakwanisi ukuthi asuthise ama demands ababali ama teachers. So into esikhangelele kakhulu thina yi salary lokhu ingangena siyayamukela sakukhuluma kudala kodwa hey siyakwazi ukuthi umqatshi or uhulumende law yikumenemene uhlala eyenza ukuyenza ukuthi asipromise ama allowances engakwanisi ukuthi awasuthise at any time uyakwanisa ukuthi awakhiphe ama allowances wona lawa. So thina iissue yethu kakhulu ikhangelele kuma salaries isalary ye $520 yiyo esiyifuna not ama cosmetic or ama face powder allowance lawa.
Umnumzana Nation Madzitirwa isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuza ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Umama womkhokheli webandla eliphikisayo leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uzabekwa emzini wakhe kotiti yamakuni egudu lamhlanje. Unaka Chamisa ubhubhe ngomvulo njalo umndeni wakhe uthi kazange agule. UChamisa ubonge unina emazwini awethule enkundleni yeTwitter esithi wamkhulisa kuhle. Uthe wayengumuntu waye kuthele kakhulu wasebenza gadalala wamfundisa wathola impilo engcono. Abakhokheli bamabandla chene wabagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli uMDCT unkosazana Thokozani Kuphe bathumele amazwi enduduzo hemulini kamnumzana Chamisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima ebunjani emahlombe akhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe le democracy esingathi ikuzibusa kwabantu kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo. Ngabe ngumntwana sithi uche isisu unina eche iqolo uzabelethwa njani ke umntwana onjalo. Sicela lisibekezelele lisikhulekele kakhulu likhulekele imuli kaNelson Chamisa uPresident Nelson Chamisa ngalo umbiko esuthole izolo ntambama. Yikho ke konke lokhu ede sisalungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu. Kubuhlungu kangaka ukuthi uJaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi. Khonoko siphakathi kokulungiselela imhlangano yethu eqakathekileyo awumama wabesishiya.
Likhuluma ngemithandazo sizwe kuthiwa uNakachamisa ube ngumuntu olomusa obe ethandaza obe hamba esontweni engela bandlululo engela nzondo. Ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani?
Siyakwazi sonke umama lo ede devout Christian ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengamanye omama njalo efundise abantu bakhe ukuziphatha ukuba lomusa ukubekezela. Sicela likhalele emoli yakuChamisa singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke. Siyabonga mahlaba ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezempilakahle uDokotela uBadaha Moyo usexotshiwe umsebenzi kulandela ukubotshwa phezu kwecala lenkohlakalo elokuchaphaza imali engena kuzigidi lezigidi zamadola. Umoyo wabhadala imali yesibambiso engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $50,000. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi ababaleke enkambeni zabahlolwa igcikwane lecoronavirus izolo. Abantu laba babaleke enkambeni ezithi Banganai Training Center eMathabeleland South. Abayisikhombisa babaleke eBulawayo Polytechnical College, kuthi oyedwa ubaleke eMasingo Training Center. Ababili babantu laba babikwa betholakale belegcikwane le-coronavirus kodwa babaleka. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kuyasikhombisa ukuthi kulobandlululo phakathi kwebandla le-MTC. So makukhomba ukuthi kule bombadlululo phakathi kwebandla le-MTC kusibisela emuva kusikhombe isikhathi sekugrawundi esikamnangakho lo labomgabe lesi senziwayo ngenanye isikhathi sakudala ukuthi kwakukhomba ukuthi vela kubanjanwanga kubanjanwa ngenkani. So lokho kwelokuze nokwe-MTC kusikhombe ukuthi abafuni ukubuswa ngeminye imihlobo, kumele kubuswe umhlobo wodwa elizweni. So lokho kusilimaza kakhulu, kuyasilimaza impela ukuthenini kusesele ukucindezelwa lokho kwakudala, lokho kwesikhathi sabelunga sikaSmith. Kusesele ukucindezelwa okukhulu kakhulu okokuthi kulabantu abalwayo impela ukuthi abafisi ukuthi kube lomunye umhlobo obusa thina silanele ukuzenezweni lase South Africa la. Sokwabusa imhlobo eminingi kakhulu, imhlobo ebusayo miningi kakhulu kuwo wonke amaphathi politika. Hayi, ngiyabonga lami ntemfa kwambona.
Livuka njani mthwakazi omuhle? Hayi, mina lapha sibili ukulisana kwabo ngiyakubona, but isifiso sami ngaloba inkokheli zakithi emaNdebeleni ziyabambana zibe lizilinye zonke zingabambana inkokheli zamathe emaNdebeleni sithathe namasithi ethu ndana akudala ngankomo kuphela zwini ngoba lokhu vele kakusizi singaze sithi thina sikhiphe ichama esichama sesishoneni sathesi amaNdebele somele ukuthi ngaze sigijimisana lomakhuphi umamakhuphe nguye okumele simvotele ebe njengobaba unkomo hhayi khona uba lokhu esithule sithi umakhuphi umakhuphe kathi sizayenza njani njengoba into zonke ngazivotele amashona ziyakhona lesishoneni kathe sinabantwana besindebeleni siyadubeka asilameliwe akusizi. So abantu kasizamele usilandelene amaNdebele kumbe zona inkokheli into eyinkinga nje lapha kasila nkokheli kumbe zona ivini ezesisholeni ngaloba lazo ziyabambana zibe lizilini kathi esilokhu okwenzakalayo izani yevele okwenzayo banxa besilwa sobona baqinisa izani into nje ndibona ngabambambana bezwanane bona bebe lizilinye bonke ama-opposition yikuze siphumelele kathi sakula nto esizaphumela sasiyalokhu esikhala kuphela size kuyevala hhayi shiwo unkulunkulu kangenele kule Zimbabwe bakithi kathi sike siphile njengabantu abanye.
Salumonani basakazi linjani? Hhayi, ngithemba liphilile lapho elikhona. Ngombono wami msakazi, indaba kakhuphe lo Chamisa kukhona okukhona msakazi phakathi kwabo bobabili ngoba ungathi uyananzelela into eyenziwa ngulo mama yona kahle kahle kungani uyasetshenziswa luhlangothi oluthile ukuthi hayi yenza into enje ngoba yena ulwisa ukuthi iparty le ehlakaze iphele. Angiboni ukuthi uyayakha eyakha akufanelanga kube lokho exotshisa abantu emaparlamenti exotshisa abantu. Angiboni into oyenza umama lo umuntu nje obonisa sobala ukuthi kukhona abantu abamfluensayo ingakho yenza kanje. Ngombono wami sakazi, angiboni loba bengamnikeza bethe party intambo lo mama ivoti kalalo yena ngokwakhe. Angiboni mina into oyenzayo umakhuphe, angiboni siliyasetshenziswa. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani kustudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Indaba leyenzeka ku-MDC okuthiwa ukuthi bahamba be recall ama MPs lama senators e MTC alliance angiyiboni ngoba angathi bona sebesebenzisa umthetho weSupreme Court ngendlela engayona ngoba ayikho lapho etshengisa khona ukuthi bafanele bakwenze lokho. Njalo angiyiboni indlela abayilandelayo ngoba uma uzokwenza lokho kufanele umuntu abizwe abhalele incwadi abizwe ukuthi ubizelwane. Bona bakwenza nje besilwa iy'mpi zabo ngoba into esesiyibonile manje ukuthi laba bantu balwa lezitha zabo sebesebenzisa lowo mthetho weSupreme Court owaphumayo ukuthi kuyiwe kuCongress sebewusebenzisa ukulwa izimpi zabo ukulwisana lalaba abantu ababazondayo ngoba ezinye izinto wonke umuntu obizwayo laphana osuswa ephalamende osuswa esikhundleni ngabantu labo abayizitha zabo abafuna ukuthi nje bethusele abanye ngabo. Kodwa angiyiboni siyandawo, kodwa mina ngokwami ngibona nje after bengayenza leyo Congress hayi kuzodlula lo moya, umoya odlulayo no matter what. Mina ngokwami ibandla likaChamisa lihlale liyilona ngendlela eliyona ngoba la yenze yale Congress likakungeni lokho okwakhulunywa iSupreme Court ngoba akungeke ukuthi babuyele ku-2014 ngoba vele 2014 lanamhlanje into ekhathana kakhulu laleyo Congress yakhona hayi vele kunezinto eziningi ezingahambi kahle kakhulu.
Sabonani balandeli bakastudio 7 enjani lonke? Hayi liyakhala ngiyalizwa ukuthi isinkwa sesikhwelile kakhulu yini. Kwabhekana ukuthabayo kwena okungakala ithi iZimbabwe sibuyile likhipha umgaba. Umgaba wayengcono kakhulu badala hayi. Ngizani lokho abazithengisela abakufuna abantu ngentime price yabo. Ngikalandi khale kakhulu ukwazi ukuthi umuntu bawuthiwa votani livotelani. Right, azikhwele into zephezulu zavuleka ingqondo emakhaya khona ngapho.
Ngivuka njani kwi-Studio 7 basakazi konke labalaleli. Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu Seflabhusi Imbeja. Bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke. Sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona. Kanti lamabele kahulumende lawa alabantu bawo asithi sonke siwatholayo sesizwile indlala bakithi. Phinde njalo ukuthi ngicela lengihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva silaye vele ngaze kuthini ngaze kuye ngaphi. Ivoti yakhe ikhona kithi ngapha vele angethuka ngesabi vele sikhangele yena kulamunye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami kulolu hlelo lwe-Studio 7 sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Ku-Studio 7 ninjani? Okhulumayo ngumthandazo Moyo Kutshwa ezombe laphana Midlands. Hayi madoda, akithi hayi lize akithi selifile madoda, akithi hayi sikhathele ngala bantu be-ZANU-PF lokhu besiqambile amanga. Manje siphile emazweni, siphile kabuhlungu kanzima lapha besiqambile amanga labo bhuti umnangakho besidla imali. Sicela ukuthi thina laba abazongena emgwaqweni abantu bengene ngobuningi babo, wonke umuntu angene, amasosha asiseka madoda, amasosha akhala nawathi kasenamali. So sicela ukuthi wonke umuntu angene madoda, silungiseni izwe lakithi kube mnandi, sikhiphe namasela lawo mnangakho bonke baphume. Sebefuna ukubopha lo mjida lo okhuluma uJonathan Moyo okhuluma isecretini yawo yonke yokutshontsha. Anga uJonathan angavuma angabuyi ngapha akhulume zonke izinto. Kanti badla imali abasihloniphi thina njengamaNdebele isizini sakithi ngalaya.
Linjani ku-Studio 7? Hayi mina ngiyakholisa njani ukulalela izindaba ezimnandi. Ngayilalela kudala li-studio leyi kusalalelelwe ezindlini kuze kube namhlanje. Ngiyayithanda li-radio leyi Studio 7.
Lokhu asikhambisani nakho basakazi bami. Laba bantu abasuka le ezigodini zabo bekhipha ubuthakathi kwenye indawo babuqedile yini le abadabuka khona? Obuthathi mabuyimvelo kodwa zange ngibuze ukubatshazwa mina kangaka hambe kusetshwe ezindlini ngokufa kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi uvele ukuba kuyimvelo. Haya, baba kubhengele inyiliso lo. Izinduna ezigabeni zazo zingangenelwa yipolitiki. Khona esigabeni senduna kuyoqhamuka umuntu ezizweni ngencwadi yakhe eyifake ezongena lapha afika athina usebenza lowo msebenzi. Umuntu ezophanda imali phandle abantu bakhe ngezwe elinzima kanje ngendlala. Hayi, nginoduma kwaNdlovu, ngiyabonga.
Salubonani basakazi nabalaleli beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku kwaNdlovu lapha ePlum Tree endaweni yakoGambu. Basakazi, bengicela ukuphendula, ukhona ubaba lapha orong ubhuti owathi khona izwe liyahlupheka nje kungenxa ye-MDC eyona eyahamba yafuna ama-sanctions. Bengicela ukuthi likele imbuzele lo baba or wathi ungakompofu or wathi ungowani. Ama-sanctions aqala ukufika lapha ngabo 2000. Izanu yangena embusweni since 1980. So ake ntshele lowo muntu ukuthi since nge 20 years leyo izani PF yayenzani ungakabi la ma-sanction, uyabona? Bemfune futhi eke sichaziseleni ukuthi ama-sanction yiwo athatha umhlabathi wabelungu yini, ngoba abelungu yibo ababesiza ku-food security, besisaplaya ngokudla singashoti ngempuphu. Izani yathathela abelungu umhlabathi. E-corrupt ngale ndlela, benziwa ngama-sanction yini? Ngoba amazwe asentshonalanga ayatsho ukuthi nxa ufuna sikhiphe ama-sanction, yenza kube la ma-political reforms, uhloniphe amalungelo omuntu, kube le free and fair election. Ama sanction iwayenze even lo Minister of Health edla imali, iwayenza umnanga kwebe le corruption. Ngiyabonga, ngicela omunye umuntu uma eza phawula la ke cabanye ngokuhlala. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, luyasondela usuku lokhetho lokudinga umongameli wele Melika ngapha igcikwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu okwenza kube nzima ukuthi abazancintisana umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden behluleke ukukhankasa njengemvama. Ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga kalwezi kuona lo umnyaka. Kodwa uTrump yena useyenze imihlangano yamarali esolwe ngabanengi ngoba abantu begcine bethelelana igcikwane le-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umkhokheli lo khona kathesi usebelamaphutha amaningi kakhulu. Ulamaphutha e-corona oloke imhlupha esehluleka ukuthi aphendule njani kumba sebenze njani lamanye lezinye ingatsha zikahulumende kumbe labo governor. Uthi akhanye ukuthi sibili ngumkhokheli oqotho owaziyo into ayenzayo. Yikho lapho okungamchitha khona ukuthi ehlulwe nguBiden. Ngoba abantu bakhangele ukuthi nxa umkhokheli welizwe kumele uphume lesinqumo sokuthi kanti indaba lesihlangana layo ingasihambisa njani. Bese kusithi laba ama-demonstrations abekhona ukuthi abantu bakhuluma ngamapholisa lokufakwa abantu abamnyama besifa ngaphansi kokucuku lwamapholisa, kukhanya kuyindaba yena kuyo angelandaba layo. Kodwa kukhanya abantu abaningi ilizwe lonke nje sebeguqukile, sebekhangele indaba le ngelihlo elichiyeneyo. Yena uloku esendaweni yakhe yakudala.
Umongameli Trump useyenze imihlangano yamarali lapho abanye abantu abagcine bekhala ngokuthi bathelelwe igcikwane le-coronavirus. Ubona njani wena khona lokho?
Nina ngezake ngisole uTrump ngenxa yokuthi uTrump kathwali induku kumbe uswazi kumbe athwali ibhanti ukuthi abantu yabakhuphe emzini yabo. Lokho kuya ngabantu abafuna ukukholwa ukukhulunywa nguTrump, behluleke ukukhulunywa ngabodokotela labonesi lama-scientists ukuthi batsho ukuthi umumo uminjani. Nxa wena ungumuntu usemzini wakho labantu wabakho logugu wakho labo bonke abantu ohlala labo, ubona ukufa laphaya ukuthi wena uyahamba eralini kaTrump. UTrump nxa efuna ukwenza irali yakhe angahamba ayekwenza irali yakhe azikhulumele labantu behlezi ezindlini zabo. But nxa ufuna ukutshengisa ubukhokheli bakho ukuthi wena ungumuntu kaTrump ngokuya eralini wehluke ukufaka imask ongela social distancing, hayi, lingamsola uTrump. Ye urongo la ukuthi ngoba kubi engumkhokheli ukuthi ayebize irali enjengayona leyo. Kodwa kuhle kini nxa ngingumuntu ocabangayo lami ukuthi ngingabizelwa irali, kumele ngizibuze ukuthi lapho ngiya khona ngizakuyaphendukalani. So abakhokheli bakaTrump bangazeke bamsole kakhulu uTrump. uTrump singamsola yeye kodwa abantu labo kumele bazikhuze.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi kayisoze iphatheke kutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi. Unina umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidiyama kuni kogudu lamhlanje.